Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande. Lingali buka njani Ndaba. Bola mgena emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 29 ngwabakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe ukhetho lwegogo eKabuyuni linethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Kase ngicela ukubana ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu banethemba kangelela ukubana siuse khomfonapho siyaphambili phakamiseke uzulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga.
Udlakela lolo lokukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho, kube kusenziwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela.
Abesigaba sebulilima lapho okuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections ngeviki ezayo bathi ibandla le-ZANU-PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho.
Njalo futhi into engiyesaba kakhulu ikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacathayo eMpandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance, kusase-MDC Alliance wacatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogo eKabuyuni linethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Spencer Chuma webandla le-ZANU-PF uthole amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10,727, kuthi umnumzana Costin Mugudi webandla le-CCC wathola amavoti azinkulungwane ezine 4,800. Lesi sihlalo esasivele singesebandla le-ZANU-PF. Isilinganiso samavoti atholwe ibandla le-ZANU-PF sikhwelile kulaleso esawatholayo kukhetho lomnyaka ka-2018. Kodwa ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lisebenzise udlakela ukuthenga amavoti lokwethusela. Ke sizwe ingxoxo enziwe nguGibbs Dube we-Studio 7 lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Thina njengeDiphu sifuna ukubonga ama-citizen eGokwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani izanupefu ifuna ukusebenzisa i-violence nodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthisosabhuku ukubalebencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana sekampena. Kodwa ukuthola almost 5,000 votes kase ngicela ukubana-ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu banethemba kangelela ukubana sibuilde from khonapho siyaphambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 nakweminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo le i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokusisekela, siyabonga abantu ngokusivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le-free playing field. Kuyinto-ke okanye silungise free indaba yama-reform sikhuluma-ke labantu basesadiki le-African Union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 kulungise-ke indaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota. Sikhangelele ukubana ngelesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuvotela more than 1,400.
Ye, ibandla le-ZANU lithi liyakhalakhala kakhulu, akula dlakela okade lukhona. Liyakhala
nje. Udlakela liyazakala, amajenali athaywa, abantu bethu balinyazwa. Asonto yokukhalakhala into esegcekeni. Ubani i-ZANU-PF nxa isifake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela. Yikwenza kwabo, siyabazi kusukela 1980. Esenza i-violence against their opponents. Baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betshaya abantu afika lokuthi yikwenza
manje lizawenzana ukuthi nxa udlakela ungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
siyaphambili sadiplesa ngamapeace ambassadors ubana kulungisa indaba yokubana ke abantu bethu ke ebikelwe ikakhulu ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu ke azabe besiyedisa ukubana ke kube lokuthula njalo ke nokubana ke izanu sethu ungasebenzisa i-violence emakhaya.
Alo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF, umnumzana Belief Gawule, saqala ngokumbuza ukuthi bathini ngodlakela oluthiwa lwasetshenziswa kukhetho lolu.
Gandhi, nomzana Gandhi, udlakela lolukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho, kube kusenzwa kukhankaswa kudinga amavoti, bekungakhulunywa ngodlakela. Kade simpumela yokhetho siphumile, abantu sebekhuluma ngodlakela. Hayi, lokho Gandhi ingoma yabantu laba eyasuku zonke. Ingoma yabo yasuku zonke, vele ingoma yabo ngeyasuku zonke. Kumele siyijayele ingoma yabo ukuthi bahlezi bekhala, ikakhulu lapho balahlekelwe khona bahlezi bekhala, bengadobha kukodwa laphana, hayi bagijima bathabisi babe bahle bebenjana. Laba abangaphumelelanga khona bayakhala laba bantu. Ingoma yabo yasuku zonke le.
Manje ngokubona kwakho kuyatshengisa na ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaphuma luyikhonoko esikubone kwenzakala eGogo?
Kuyajabulisa kakhulu kanti ukuthi ibandla lethu lezano PF liwinile ukhetho eGogwe. Kuthi kuma by elections lana adlulayo ibandla lezano PF la gaina ama seats esikudalele le parliament. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi phambili lapho siyakhona lakho kuza kuba kuhle njengakhona oko esekubonayo. Mhlawumbe kube ngcono futhi kakhulu ngoba ibandla lethu libhizi kathesi lilungiselela ukhetho. Okumangali okuqakatheke kakhulu yikho khona ukuthi kulungiselelwa ukhetho nendlela balulekileyo kakhulu ngokuqhakatheke kakhulu ukuthi ibandla liwine ukhetho lolu ngosisindo sibili esikhulu kakhulu. Kuhle kutshengise laba bantu abangaphandle izitha zethu ukuthi hayi ibandla leli yilo elalwela ukuletha ukuzivusa elizweni lethu leZimbabwe. Ngokunjalo kutshengisa khona okuzalandela okuzayo kumnyaka ozayo.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngalokhu okukhulunywe ngabanye laba abe-CCC besithi lina libe lisebenzisa into ezinjengemali uthenga abantu lokunye okunjani?
Ngiyathaba Gandhi kade esuze uphendulile ukuthi abantu laba be-CCC laba omakhala bengatshaywanga lakati anjekade sibekhuluma ngokuthi abantu ade bethengwa kuthengwa amavoti kwenziwa lapha sokuyangisa loko kunye ngoba sokutshengisa ukuthi abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma ukuthi bayehlulekile. Abantu abangavuma ukuvuma ukuthi abatholanga lo. Ngokunjalo xa sibekade baqale bethi akulodlame kade sibephinde njalo bethi bona abantu bebethengwa i-vote buying yena le bakhuluma ngayo. Hayi abantu laba ngathi ngawusuhlanganisa okubili idobi lochago lani konke lokwana akusadleki okuyinto kwakho. Akusadleki hayi lawo nje ambonto yakulo uyakwanisa ukuthi ukudle kolokuyinto abakukhiphayo. Sokutshengisa nje ukuthi vele ngabantu abaphonga ukukhuluma nje ngokuthi bazama ukuthi batshelele abantu eceleni, baliduhisa abantu, babatshele ukuthi kukhona okungcono ngabo. Akulalutho vele ingoma yabo yasuku zonke abayigidayo bengasela baqhakezele.
Alo-ke ngumnumzana Belief Gawule, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eKwaBulawayo. Kunjalo nje abesigaba sebulilima lapho okuze kwenziwa ukhetho lwama-by elections ngempelasonto bathi ibandla lezanu PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho. Ngesizwe amazwi esinye isakhamuzi sebulilima.
ekuseni ngithe uma ngisebhayivini ngisageza ngezwa abantwana bethu kula abantu bemzini magogo abalidingayo ngathi orayithi batshe ukuthi ngisageza ngiyabuya khathesi ngageza ngaze ngaqeda ekuphumeni kwami kugeza ngathola kulabantu abangu-6 phakathi kwekhaya 1 ngubaba unyathi uthi ungu-chairman wezanu ewhite ku-ward 16 elo sebhu kwethu owe-village 23 uyinani ncube kulo baba usebhu kwe-village 25 uthi urichman moyo uthi ungu-chairperson kuprovinsi yezanu p f belabo mama abangukulo mama oyi-1 okhulileyo lo ntombazana we-youth lo mfana we-youth ufikeni kwabo ekhaya sebefikile ekhaya ngabe ngakhulumisana labo kwathi ubaba unyathi wathi khona khona ngabantu bezanu PF laba ahamba nawo balandeni mina bazoxoxisana nami wayesenikeza omunye umama yena lo wathi behamba naye umama sibilo sekhulile umama lwana wathi bathunywe unguhulumende ukuthi bevuye ekhaya lami ekufikeni kwabo ekhaya lami bathi khona khona njengoba mina ngikhanya ngingumuntu we-CCC so akumelanga ngihlale kulwana umuzi endlezi kiwo ngenxa ukuthi laphana kwahlaliswa abantu bezanu so mina kumele ngiphume laphana mbona ukuthi ngiza kuyahlala ngathi ongela zanu khona lapho engizazilawula khona ngenze ngikufunayo njengalokho ngingumabhalani kasebhuku e-village 23 bathi bafuna amabhuku ngathatha amabhuku ngabaqhubeza amabhuku embhalala kwa ama minutes ngingumabhalani kasebhuku so amabhuku mbanikezile so ngabatshela ukuthi hayi anything ezayenzakala lapha ekhaya babanyathi inzabuza wena ngoba ngihlala ngiyedwa ngimfela ukazani laba bekhaya sezabazukulu bancane so anything impilo yami sisengozini ngoba ngihlezi phakathi kwekhaya ngisaba from today angikwazi ukuthi ngizathutha ngiyehlala ngenxa ukuthi bangilande bengu-6 so kundilanda kwabo mina kangikwazi ngoba bathethe ibizo lami ngabanika ibizo lani bathi ngibona ukuthi ngimanga yikho khona lokho angazi ngicela uncedo ukuthi lingangcedisa yini ukuthi into enje ngiyiphathe ngithini njalo futhi into esengiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacathayo empandeni wayengwelunga leleli fele MDC Alliance kusase MDC Alliance wacatha babuya abantu bezani bazomthatha ekhaya befika bexoxisana laye bethi phuma usiphelekezele uyaphenduka lapha waphuma kwahle kwaba ikuhamba kuze kube lalamuhla so lami sendlezi nisevalweni ngoba bengangilanda bezongithatha ngendlela abangenile ngakhona ngubaba urichman we-25 ungusebhuku khona ngale lo nyathi we-village 23 umofati nyathi ohlale e-village 23 yibo bona labo abantu abalenkinga abayazi ngempilo yami laphana ekhaya ukuthi ngihlala njani kuhamba ngesososo laba abanye kabakwazi ngempilo yami kodwa laba abayi-2 bayazi ngingacatha anytime
leso ke isakhamuzi sebulilima ebesixoxa le-studio 7 ecingweni sikhona le ebulilima lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni se-Matabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo osesigabeni sakhe phambilini kokhetho lweviki yonale impelasonto.
Babo Gandhi sesimanga ngikhuluma nje ngisebulilima West kuward 14 lapha esemabhayelishin sibona imihlolo ibandla lokwehluleka izanu PF libele lomhlangano Friday eklinika Avelina Minister of Education ufike eklinika leklinika yeMalaswazi eyiyo engakavulwa kodwa eseyakhiwa ufika lapha ubiza ikomiti yeklinika uyabathethisa ethi yibo ababulala ukhansili wabo webandla lokwehluleka abazanga bephendule bathethiswa kuthiwa bangabathakathi nxa ngihlangana labo ekomiti leithi kimi okusimangazayo ukuthi la bantu bayakhampena kodwa bayasithethisa bethi ithi esihlulela ukhansili ngoba besibone siyathenje umhlangano we-CCC ngikhuluma izolo ngesaturday bebe nomhlangano eSwazi Secondary School eMalaswazi Secondary School lapha abahlaba inkomo bathe ngokuhlaba inkomo basebeqala ukunikeza abantu inyama bekulama truck avela kwezindawo ebulelima e-1 tshela ama-youth okusimangazayo ukuthi abantwana besikolo laba kade bekhona kade beholiswa amakhompyutha banikwa amakhompyutha kuthiwa khona ngabantwana besikolo okusimangazayo ukuthi kambe banganika abantu amakhompyutha abantwana besikolo izikolo zivaliwe beze banikeza ngoba befuna ukuvotelwa esithi i-vote buying abantu bemalaswazo kuward 14 bayakhala ngoba i-candidate experienced Dube onguye ofakweyo ngumfana ongelamuzi ngumfana ongelamfazi ngumfana ongelankukhu ngumfana ongela ivilumangoya umfana lo ukhona emalaswazo yazi umfana ofike ezenza igalufu likayise yena ukuzalwa ohlala eChehanga kali Chehanga nje umuntu uthi ngemva komsebenzi lo ngemva election zabuye eChehanga so abantu bakhala ukuthi awukambe sizamvotela njengocouncil wethu ngeso zenza idevelopment uyabuyela kiwo so okusimangazayo ikhona lokhu indaba yevote buying sithe abantwini likulungile dlanini inyama sithatha amakhompyutha nalawa ngoba inzalo izalo yevote buying but ibandla lokwehluleka sebeqalisa ukuhamba bethethisa abantu Avelina wacotha amatitsha bekhuluma ngelungelo labo lokuthi imali abazithola ziphansi.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla lesi si esigabeni seMathebeleland South. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNewsHawk lilodaba lokuthi kulesizalwane seZimbabwe esithunjiweyo ngabahlamuki beBoko Haram kwele Nigeria. Umnumzana Charles Choko ngumlimi esigabeni seKaduna nguye othunjiweyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unobhala webandla leZanu PF umnumzana Obedi Mpofu ukwele Botswana emhlanganweni walelo bandla ele Botswana Democratic Party eliyilo elibusayo lequla lebandla leZanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ninjani bantu besitudio 7 anikhuluma noPrince la uPrince wase manje njengamanje usejovisi ngesikolo wethu ya ezalo kids endaweni yasekids ngicela ukuphendula abantu abalokhu bebhizithi yamerapi umqondisi what alikelekele umqondisi umqondisi usebenzela abantu bakubo asebenzela abantu bakubo abanabakhe labobabo bakhe ungafuni emarapi akathule bafethu akathule thina sithanda njalo emarapi yamosha imoshi yakithi uthi zosupportana nento engingayazi ukukhuluma language bani ukhuluma uthini lowo muntu kazi sahlungezela abo bantu labo basethi kelisixolele kelisixolele ongafuni emarapi akathule isixolele bafethu emarapi sithanda sithanda futhi umqondisi lasting nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi. Aw sorry
salibonani 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 kustudio 7 lingabe linjani ndacela bakithi like libale lati aweta ama-audio uEzra Chisa Spanda balalini phela aweta ama-audio lingabe linjani balaleli bonke bestudio 7 besicela abantu benkosi sihambeni nisiyevota sonke sibe ngaphansi kukachamisa lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazorejista sirejistila sihambeni kuchamisa siyemvotela sike sichiye le imamba le imamba emnyama le sike sichiye ababandezeli sibachiye sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyoza sikhulula onguye wathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngegooground uthi tayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana layo unkulunkulu uyamthatha emtshengisele ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhulumayo phezu kobuhlungu bamandebele ukuthi bazwa njani ubuhlungu. Ngiyabonga.
Yeye kunjani kustudio 7 balaleli labasakazi bonke ye siyayibona indaba yegogo kawuyoni ngale ye bagida bakhwelisa sibila bakhona ngale abalombono ukuthi bawinike kodwa hhayi balugidele udubo balugidele bazalukholisa udubo bazalukholisa udubo bezokuthi abanye abantu sibabone bechaya bebulawa ngoba ukuchaya uyachaya namuhla uyokufa ngomnyaka ozayo khona vele sibili abantu abasemnyameni ngababoni basemnyameni alibana ngabantu bayabona ukuthi basemnyameni ngabakubona ukwenzakala egoli ngabantu ababo labantu abalokhu belinde ukuthi abantwana basegoli phezu kodubo lolu lungaka akulusizi bantu bakithi nxa lisafuna ukuvotela ingqubekela phambili yalokhu esikubona ngalolu alibani nxa ingqondo zethu ziyaguquka kakhulu bantu abatsha ilokhu liphethe amafoni lingafuni ukuyavota lisithi uvotelwane siza kufica sokuphekiwe phambili okunzima
lokuphekwa yilaba abadala abangasela mbona sebediniwa baloku bevotela into engahambiyo. Hayi, siyadanisa lokho, siyadanisa lokhungelani umfana kokodlalo wekhuluma. Ngiyabonga.
Injani basakazi baka Studio 7? Mazibhagwa mahle athanda ukuthula Razondi Violence.
Linjani Studio 7, awudlakela lolu funa ufunga segogwe lolu lunzima ngoba hey siyabona iCC vele yena iyakhokhela ibandla leZanu PF selisesaba ngeCC le. Hayi mfana lo chamisile power ngoba abantu beZanu PF bonke athi sanihlangana labo abanye ngikhulumisana labo bathi hayi ufuchamisa lo ufunga usithathela umbuso lo singambhayizela lizwe liyahamba la. So ngcono senze ukudla ngudlwangu kwezothi lizwe lingaphunyuki. But ngasikhanya thina sifuna nini lizwe leli kathi futhi liyaphunyuka ngenkani ngoba hayi mfana lo chamisa abantu abaningi vele bakhuluma ngaye emadorobheni emakhaya besiqhuma esihamba khona vele bathi CC iyabayivotela kathi sokwezani sokuphelile kibo basakufuni seberoje kakhulu.
Salibonani, salibonani, salibonani uStudio 7 linjani? Hayi thina siyaphila, siyaphila linjani khona ngapho. Yabasakaza abahle abahlethile indaba ezimnandi sakaza abahle ekhulumayo ngithusana sebutswana.
Aw ningabe linjani Studio 7 basakazi nabalandeli bomsakazi? Hey, sikhulume ngendaba ka-MEC weLimpompo othi abantu beZimbabwe kwamele bayelashwa kuwo. Ukhuluma iqiniso lo mama, and iqiniso kwakumele likhulunywe even ngupresidenti kumbe kusaphila uMgabe uZuma ilimi naye ubaba uRamaphosa. Bayisapote kakhulu iZimbabwe, bayisapote kakhulu iZanu PF. IZanu PF ibulala ilizwe ingahlonipha amalungelo abantu. Into ebuhlungu ukuthi le nto ikhulunywa ngumuntu ongumama ekhuluma komunye umuntu ongumama odinga usizo. Kodwa ke abantu bangomama baziwa njengabantu abanothando, abantu abanesineke, abantu abanozwelo. But le la magama akhiphe lapho bemelithi ngabe akhitshwa yila ma-president esengikhulume ngawo before baba strict kakhulu kuZanu PF. Ngabe izinto azifani nalokho okuyikho khona namhlanje. Ngenye into engifuna ukukhuluma ngayo le ndoda ethi yona lo MEC udelele i-government labana abantu akusiwo bantu bokuhlonipha nicho lapha nofoid enongathi yakhumbula babulala amaNdebele babaqeda baxolisana bona kodwa eHarare. Manje abantu bagcwele indawo yonke umhlaba wonke ngenxa yokuthi abahlonipha amalungelo omuntu abantu. And even igazi lakhe ubaba lo washona eDeep Sloop Elvis Nyathi lisezandleni zabo abantu abezanu PF. So singakubalisa nje kube kuningi, but okusalayo ukuthi nje abalihloniphi ilungelo lobuntu and abayazi ukuthi lento sebeyenze for more than 40 years, and thina ezabantu beZimbabwe ayisiphathe kahle. Ngiyabonga ngalokho.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Yazi ngiyanyile ngikhona la ulo baba bathiwa ngoCharumbira lo weZanu PF uthi yena ngegokhwe yeMDC yabeTCCC yibo abayenza umsindo. Sicela ungazosinyanyisa wona baba, ungazosijwayela kabi. Ibuyalizwe ezimsindo libonganisalivotela yasilivotela kaze lisithaye njani phambili ngoChamisa, phambili ngeTCCC. Yazi uyanyanyisa umuntu oqamba amanga egcekeni egcekeni nto mtalo ngangawo. Sinyanyile thina.
Alawo ke bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Abahlali bebhinga bathi bamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende elokuphutshisa inhlelo zokwengezelela amagagasi kulindawo ukwenzela ukuthi benelise kulalela eminye imisakazo njengoba iStudio 7 kuyiyo yodwa ebamba kuzo zonke indawo. Ngolwesihlanu olwedluleyo umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Kindness Barata unikeze isigaba sebhinga imitshina yokuvuselela amagagasi kulindawo. Ama digital set boxes uphinde waphawula ngokusemthethweni umsakazo weTasumbuka owathola imvumo yelayisensi yokusakaza kulindawo. Waphawula njalo ngokusemthethweni ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kudakwashe Mavula Munsaka isiphathamandla sebandla leZanu PF eBhinga, yena othi iningi belisenelisa ukulalela iStudio 7 hathi iZBC ngakho sebezazikhethela ukuthi balalele iEP imsakazo.
igama umnumzana kudakwase Musaka onguye ongushado member parliament oweza no PFA Pinganoti. Lawa ama set box abanye bengafuna ukuwathatha bethi ngama decoder akwanisa ukuthi umuntu ebone i-CCTV yakhe kakuhle kungena ivini lamashawazi ayancedisa sibili indawo ebinga ngesingisi bathi the welcome gesture ngoba nje sikhathi sonke kwekuhlupha ukubamba i-transmission television le-radio ebinga yazama i-transmedia yona ebona ukukhankaswa phansi kweministry ye-information and broadcasting services ukufaka ama-airwaves awe-radio kodwa hhashi awe-TV kube kusehlula. Into sibile emangalisayo, into sibile kade siyikhangelele abantu bebinga. Sikhangelele ukubana abantu labo sebezabona i-ZBC, abantu sebezalalela ama-ZBC broadcasting radio stations. Isikhathi sonke lesi abantu bebelalela i-Studio 7 ikakhulu ngoba yiyo yodwa kade ibamba endaweni zonke ezebinga. Kwezinye iindawo yebo ngokubamba i-FM kodwa ibihlupha sibile okumangalisayo. So kathesi abantu bedinga balaleka kakhulu i-Studio 7. Lokho kwenzakaleyo sewuzanza ukuthi labo bebe lokhetho ukubana bafuna ukulalela i-radio le-TV station.
Kwenziwa kuhle lokhu yini kumbe sokukhankaselwa ukhetho?
Le iprogramu enhle okumangalisayo singeke sithi iyenzelwe ama-election ngoba iprogramu ebamba abantu abathiyeneyo ebinga abantu be-TCC abezalo PF ayikhethi. Iprogramu yokunceda abantu bebinga njalo ayiqalanga namhlanje ibisilesikhathi uhulumende eyiqalisile wanika abanye ukuthi bezame ukubona ukuthi asebenza yini ama-setbox abo. Okwakhathesi yikho nje uminister wethu, Minister of Information and Publicity, uMamuseni Kamondi Yamswanga eseyilotshile ukuthi hhayi iministry siziyafaka ebe maningi ama-setbox sebezakile babona ukuthi hhayi ayasebenza. So lokhu ngekefitho ngokwenzela ukhetho, hhayi ama-programs kahulumende ayenza sikhathi sonke abe evele ekhona. Kubelotsha njalo i-radio station ethiwa iTwasumbuka FM.
Lo-ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Musaka, isiphathamandla sebandla le-ZANU-P F eBinga, wabekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBinga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi, isikhathi yiso eselomona, isikhathi sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwe lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingazilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.